Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kweze kuseni mthoka zomuhle ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngolesihlanu beseteswa icala lokudiliza amahofisi ezanu PF. Bazamiswa emthethweni ndaba namuhla lapho abazacela khona ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Ingcweti kwezenotho zithi kalisoze liphathise inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama-bank accounts awamankampani abikwa esala ukuthengisa ngedola leZimbabwe efuna elemelika kuphela. Kanti oke wabangumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo kusasa esetheswa amacala angamachumi amathathu lasikhombisa 37. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo besetheswa icala lokudiliza amahofisi ebandla lezanu PF lezindlu zabanikazi bazamiswa enkantolo yeshitunguiza namuhla lapho umantshi azahluza khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Lokhu kwaziswe ngamagqwetha amela abasolwa laba awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum. Bamiswe enkantolo okwakuqala ngomgqibelo lapho abakhonone khona ngokuthi batshayiwe bahlukuluzwa kakubi ekubotshweni kwabo ngamapolisa. Amagqwetha abo athi abantu laba betheswa umlando wokuphatheka kudlakela olwaba khona phakathi kwabasekeli bebandla lezanu PF le-CCC khona le-Enyathime. Kodwa amagqwetha athi bayalilandula leli cala abasolwa besithi babotshelwe ize. Abacubungula izenotho bathi kalisoze lisebenze inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama-bank accounts amankampani alitshumi lambili 12 abikwa ebesala ukwamukela idola leZimbabwe ethengisa ngemali yaseMelika kuphela. Iphephandaba leSunday Mail libike izolo ukuthi amanye alawa mankampani yizitolo ezinkulu zeHarare ama-supermarkets. Ngeviki ephelileyo ugatsha lweReserve Bank of Zimbabwe olweFinancial Intelligence Unit luvale ama-accounts amankampani abalisa iSucks in Trading, Simrak Enterprises, Brainscop Investments kanye le Mulena Enterprises ngesizathu esifanayo. Ekhuluma ngempela sonto, umongameli yamasoni Mnangagwa usole kakhulu osomabhizimusi esithi yebo ababangela ukuchabalala kumnotho weZimbabwe ngokukhuphula intengo yempahla ngaphandle kwesizathu. Sixoxele sikhulumele isebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa yena othi ukuvala ama-accounts awamankampani ikudlala ngesikhathi.
Akusoze kuncede ngalutho. Uhulumende lapho wenza ipolitiki uzama ukuthi yena athi amankampani yiwo aphambanisayo, kukanti-ke uhulumende wavele wafaka imali engelasisinto esithi thina ngesikhiwa i-bad money, imali engalunganga. Sithi ukuthi nxa kule user e-bank, bona be-bank sebeyathatha i-user bethiye i-bad money naleyo i-Zimbabwe bonds. abantu besaba khona ukuthi izimali zabo ziyathathwa. Yazithola uhulumende ebuthembisa ukuthi uzakunika imali ne-Nostro. Abaningi abazange beyitholi leyo Nostro, izithembiso zikamvunda kumteletsha, akulatholi kuphumayo. So abantu bazama ukuthi bezivikele ukuthi bengabi ngomteletsha. Uhulumende usezonda ukuthi why lina lingavumi ukuba ngomteletsha. Kanti uhulumende ubona ngani sonke sibele, kanti-ke sivusile sikhangele isitothi sonke sikahulumende sisemehlweni yethu.
Abezanu-PF bathi osomabhizimusi laba balimaza umnotho ngabomo ngoba befuna lelo bandla linqotshwe kukhetho oluzayo njalo kunqobe elenu.
Lawa ngamanga alihlaza Joko. Umnangagwa wavela watshelwa ngumnumzana u-Advocate Nelson Chamisa samelele ilokhu isigaba sakhe eHarare kudalela ephalamende. Wamtshela wathi imali le eliyilethayo izakwenza ukuthi abantu balahlekele yimoto. Umnangagwa yena waphendula wathi uChamisa ngumfana omncane. UJoyce Mjuruwa umsekeli kamongameli uRobert Mugabe waze wathambisa indaba engumthethwandaba. Siyazi thina ukuthi imthethwandaba yethu vele ilembuzo eminenxa enika izinqumo esingathi nithina ngezikhiwa zife. Kunembuzo eminenge. Umama uJoyce Mjuru watholakala indaba yakhe ilahlwa ngama-courts. So namhlanje akusimangalisi thina nxa abantu sebelahlekelwa yinotho. Ibulawo ye-City Council injeyana layo isizama ukuthi itshele uhulumende ukuthi sicela ukuthi sicharge abantu ama-rates namanzi sicharge sisebenzisa i-US dollar ngoba iphepha leli elithiwa yi-Zimbabwe bond kalifikela sisinde iphepha leli. Mihla ngemihla imali le iyawa. Ngingasho ukuthi amalanga adlulileyo amathathu imali le ibiku-3,000. Namhlanje imali le ibiku-7,000. Kusithi ukuthi umuntu nxa uthethe imali le vele iphethe kubuyanga kuba nongavumi into enjeyana.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena othi amankampani ala ukuthengisa ngedola leZimbabwe ephula umthetho.
Uhulumende wethu ukuphumisela ku-RBZ bakufaka ukusobala ukubana usebenza iZimbabwe dollar lamanye ama-currencies akwamanye amazwe especially i-US dollar le-rand ele-South Africa. Pho nxa ama-business people sebesala ukwamukela enye yama-currencies lawo okwafakwa emthethweni yomele zisebenze bazi besithi abantu benze njani ngoba bakhona abantu abaningi kakhulu abalokhu behola iZimbabwe dollar. So nxa usubalisa ukuthi bethenge uyabe usithi kona baqonde ngaphi. So khonokho yiko kusuka kube yinto ebuhlungu kosomabhizinisi abaningi abayenza izinto ezihlukumeza abantu. Kukhona ukuthi nxa kubana ngabe balezinkinga angithi balakho ukubana bakhulumisane lohulumende kube la i-RBZ leyo. Kubonakala ukuthi nakuyini okungenziwa kodwa kungalimazanga abantu jikelele.
Kodwa abanye babachuma bathi lokho akusoze kusebenze. Ukubopha amankampani akusoze kusebenze. Bathi isisombululo esidingakalayo lapha yikulahla idola leZimbabwe kusebenze elemelika lemali yakwamanye amazwe le efunwa ngosomabhizimusi njalo ekhanya ifunwa ngumnotho.
Idola leMelika asilalo asilezi thina lapha. Pho nxa kungaba yilo esesilifaka phambili ilahle ethu imali kuyebe kuzaphetha ngani. Ngawunika umzekeliso nje amazwe amalutshwane especially iZambia lapha esekuceleni kwethu. Kulesi khathi lapho igwatsha elase lithwala ngama-plastic bag uzithwalela ngamabhara lingasayenzi ilokuze i-exchange rate yayo nxa ukhangele le mali zaphandle. Kodwa baqinisela belayo imali yabo baze bafika ubana sokuze waguquka namhlanje igwatsha seliphose lihambelana le mali entengeyeSouth Africa iRand. Yikho okungumqoka okokuhlala lokhu libambelele emalini yenu. Ngabe abantu bathi kona hhayi asikhipheni i-American dollar le lamanye ama-dollars lawa abandle sisale le Zimbabwe dollar ngabe ngiyazwa sibili kungangcono ngabe bakhala futhi ngokuthi wena iRBZ ayiyekele ukufuna ukukontrola iexchange rate izimbabwe dollar leli lingene iganga ngendlela ukuthi wena ama market forces athini sizo sifike lapho ezafika ilingci khona sisebenze ngakho khonokwana up to a point whereby kuzaze kusitabulazele kodwa kugcine sokusehla kodwa futhi kugcine sokubambela njengalokho okwenzakala kugwaja. Yiyo mina i-argument engibona ngantu umuntu angayisifaka hashiyo ukuthi athi kona akulahle imali yakithi sisigijimele imali zabanye abantu akusizi lokwana.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuvalela amankampani izimali emabhenki kumbe ukubotshwa kwababili abathathu nxa kuhamba kukodwa nje akusoze kuyilungise inkinga esihlangene layo yokuwa kwedola leZimbabwe lokukhwela kwentengo yezinto. Kudingeka ukuthi kuma kusenziwa izinto ezinjalo nxa bekhona ngempela abalamacala wona lawo kube kulungiswa lezinye izinto ezizwe ezenza ukuthi kube lula ukuthi noma ngubani athi angafuqa ezomnotho ziwe. Ungabona into isibuthakathaka kangaka athi noma ngubani athi uyanyathela kuyanyathelidileke kumele kulungiswe okuyikho okukhulu okwenza ukuthi imali yethu ingabi lamandla ezomnotho zingabi lamandla okukhulu kulalaba abantu ababili abathathu amakampani amabili amathathu. Ngakho-ke kukodwa nje khona lokhu kuvala i-bank account akusoze kulungise ngaphandle nxa ngabe bekuyabe kuthathwa khona lokho nxabe lamacala lezinye izinqumo lamanye amanyathelo azancedisa ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo.
Uhulumende alubana ethe wadinga ukuxwayiswa ngodaba lomnotho lolu ungamcebisa uthi eluphathe njani?
Zimbalwa izinto ezidingakalayo ukuthi uhulumende azilungise. Yokuqala nje kumele enze ukuthi kube lula ukuthi abe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe kwehlise lokho esithi political risk factors. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi ezomnotho zelizwe zisebenze ngendlela efanele ukuze sibe le foreign currency enele itholakale emabhenki ingabi ithengiswa emgwaqweni. Ngokuba okuhluphayo khathesi foreign currency ithengiswa emgwaqweni kayikho emabhenki. Kanti ke futhi nxa ezomnotho zisebenza ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi singathathi imali yangaphandle siyathenga izinto kakhulu kwamanye amazwe okuthiwa i-dependence kuma imports. Konke khona lokho kuzancedisa ukuthi izinto zibe ngendlela eqondileyo. Kanti kokunye phezu kwalokho njalo yikuthi kube lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukuze ukuncediswa kwelizwe leZimbabwe ngamanye amazwe kube lula. Zonke lezo zinto azikho okwamanje ziyadinga ukuthi zilungisweke ukuze ilizwe lethu lime ngendlela engcono kulalokho esikho khona namhlanje.
Isiyazi ukuthi uhulumende wesule iduty kwezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ungathi lokho sokulethe ububelo yini ebantwini? Bayaphuma yini abantu bayezithengela ama-groceries phandle?
Alukabonakala uncedo kangako ezitolo, abantu bathwele nzima kakhulu. Ungaya emakhaya uye edolobheni intengo yezinto iphezulu kakhulu, akulanto ethengekayo, akulanto ethengekayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uhulumende labo somabhizinisi labathengi kuke kuhlalwe phansi. Sizahlala sisitsho njalo abanye sisithi akuhlalwe phansi kubanjiswane. Ezomnotho zivikelwa ziqiniswa ukuthi wonke umuntu ahlale phansi babonisana abantu ukuthi kambe icebe lingasebenza yileli. Kuvela kuhulumende yedwa ngeke kulungise.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi abesifazana abalabantwana kodwa bengelamadoda abasekela ibandla leZanu PF abazibiza ngokuthi Single Mothers for ED bavule ugatsha lwabo kobulawayo ngomgqibelo lapho okuphume khona inkuthazo yokuthi labo batholiswe amathuba okuthuthuka kwezenotho. Iphepha ndaba le Herald lona lithi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uyakulandula ukuthi umthetho obizwa ngabanye ngokuthi Patriotic Bill ujonge ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo sithi uqondane lezigilamkhuba ezilimaza ilizwe ngokukhankasela ukuthi letheswe izijeziso zenotho. Lo mthetho sumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukupasiswa kwawo ngamadala ephalamende womabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Mbingelele enkundleni basakazi lonke leyokhuluma engumantsheza. Mina ngithi ngilokudana ngokuthi ngempela kambe thina saba ngabantu abanjani elizweni esivumela yonke into loba yini igovernment loba ingathi yini efuna ukuyenza ebantwini bakithi siyavuma kuphela. Loba singayenziwa isihluko esingakanani siyakwemukela kuphela. Ngake ngezwa omunye umuntu ekhuluma ethi yena akulanto elula njengokubusa abantu belizwe laseZimbabwe. Ngoba abantu belizwe laseZimbabwe i-government noma ingabayenzani bayathula kuphela bayakwemukela. La government njalo seyakubona vele ukuthi loba ingayenzani abantu belizwe laseZimbabwe akulanto abangayenza kuyo. Yikho nje usizwa behlala betshela abantu into engekho, uze betshela abantu ukuthi sesilungisile imigwaqo yenkayi ngalesi esiyilungisile, kodwa ukuthi uyabheka imoto ziyafa zibulawa imigwaqo, abantu bahamba bestaka lapho. Kodwa igovernment ma ikhuluma ithi hhayi sengilungisele yonke into, abantu baseZimbabwe bahleli kahle, umnotho waseZimbabwe edlula amazwe wonke. And abantu ma kukhunywa kutsho njalo abantu bekwemukele khona lokhu, hhayi futhi ilizwe lakithi angazi ukuthi laba njani. Abantu impela uyezwa bezitshaya izifuba bethu bafundile, kodwa imfundo yakhona mina isuka ingidanisa ukuthi kwenziwa yini. Safundela ukuyahlala kwamanye amazwe, safundela ukuthatha amapasipoti sibaleke siyehlala kwamanye amazwe. Hayi mina angazi shemu, mina sengikungehlule impela ngabantu baseZimbabwe.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelele kustudio 7 obingelelayo umfoka Sibhidli laphana eRupane. Into engingayitsho mina zihlobo zami bakithi, siphila kabuhlungu kuleli lizwe laseZimbabwe, siphila kabuhlungu kakhulu. Ongangukuthi ngikuya ngami abantu ngabayangizwa bakithi bengathatha wona lowo mbono wami nje omncinyane obula engilawo owokuthi yizaphu yi-TCC yi-EFF lay wonke njona la amanye amaphathi lawo bakithi ake livotele eyi-1. Mina ngicela ukuthi livotele yona i-TCC yonke, lithathe nje amavoteni liyanikeze i-TCC, sikhuphe nje izanu kuphela. Singayikhuphi izanu loba selingakhuphana linalodo selisala selikhuphana ngokuhamba kweminyaka linalodo, kuzabe kungcono. Kukhona okungavela la khona singakho, kodwa nxa lokho kusesele zanu laphana lani ngapha lokho liphikisana lingafuna ukuthi likhuphe. Hlanganani mani,
hayi ilizwe lakithi ngempela kalisalaselayo igovernment ngempela. Anje bahlali njengoba inkomo zingene amahlanga izanu phefu kuyesitotshelayo ngale ndlela kwenziwe njani? Ngoba uyabona abantu abaningi baribhuda amakhesi amaningi, amasela enkomo bayawabamba bawayekela 2-3 babambile, 2-3 sebeyoyekelile. Usathi uyalandelela icala umuntu wakhona sephandle, asikhuphulele amasokisi bahlali. Uyabona isela malinga abantu, isela kalikhwitsha izandla likuthwaya amadolo lingasahambi ngenyawo zombili. Ayikho into esingayenza ngoba liyabona uNangagwa lowo amasela la babhenefitha kiwo, amasela la yiko la ababhenefitha kiwo kakhulu. Thina sithi silandele umthetho sizahlala sikhala suku zonke, asiyenzeni ngenye indlela ngoba ngeqiniso sizahlala sikhala ngala masela la. Akula muntu ongayiboni into ezakala lizweni lakithi. Amashona la emathebeleland ngale balanda ukuzobuthi into yonke emathebeleland. Aziphelile inkomo zethu madoda, hayi inkomo zalithi ziphelile madoda, iqiniso lihle. Ma singabe lokhu sisayenza ngale ndlela esiyenza ngayo, bukha manje ngamagruphu umhlaba wonke, all over ngamagruphu okusela benkomo. Kodwa ngelilanga kuyadingeka ukuthi sike siyenze isibonelo wadini.
Salibonani Studio 7 njani balaleli labalandeli be Studio 7 emuli yonke ase Zimbabwe ngezindawo ngezindawo ya ukhuluma ngolakho mfane wathi 8 enkayi hayi siyabonga izindaba ezinhle ezisethulela zona ku Studio 7 cela inhlonipho eZimbabwe abantu bevote ngenhlonipho la ngokubambana kungabi lokuxabana izweni ilizwe yaseZimbabwe ilizwe liyazakala ngenhlonipho indawo yonke liyazakala ngenhlonipho so abantu sicabe bambane nje bengaxabani abantu bevote kahle ngokuhloniphana nangokulalelana kungabi lokulwa phakathi sicele baba uMnangagwa ehlungisele yona imali elizweni njengoba imali yakho yabayiwisa kangaka ibhondi ayisathengi lutho cekani siqondisele ibhondi kuphela iqondise kahle ukuze athi sikhona ukuthenga emashophu ngoba izinto ziyadula manje azisathengeke bakithi cela nje abantu bebe lokuzwana kungabi lokuphikisana ezweni lakithi siyayithanda kakhulu iZimbabwe siyimuli yaseZimbabwe sithandana sonkeni kungabi lobandlululo cela abantu bethandane zonke indawo kube right nje bevote ngenkululeko kungabi lokulwisana siyacela bakithi muli yaseZimbabwe
njani thina siyaphila njani bonke abanye lani linjani khona ngapoti ngiyasibona umgodola ngapha kwaqanama yayisibili siyagodola kakhulu ensikabinti lapha ngulifumuni sinyana kwami lapha hhayi umnyaka lo sisebunzimeni sisebunzimeni ngobundodala engabone wina futhi kuthithi siseproblemini umgabe umnanga kolo hhayi yasisamfuni siyasisamfuni iqiniso liyakhulu noma ngaze womisa imithetho yakhe nayo womisa ukuthi abantu bangasakhuluma bebabobhana sizakhuluma kuphela uzaphela sibulala kulani lapo
lawo bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa emthethwandaba kusasa ngemva kokuvulelwa amacala angamashumi phose amane 37 counts awokuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe lapho ephuma embusweni. UTrump weteswa njalo icala lokutshela abanye ngalimfihlo engamelanga yaziwe ngabantu abangela mvumo abayiphiwe nguhulumende. Umnumzana Trump yena oncintisa kukhetho lukamongameli efuna ukubuyela kulesi sikhundla uyawalandula lawa macala esithi uyahlukuluzwa njengohulumende kamongameli Joe Biden. Kodwa uhulumende kaBiden uyakulandula lokhu. Sixoxele ocubungula izombusazwe ehlala eMelika njalo elilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Tim Moringayi.
Ukuthatha kwama-documents lokhu vele kufake ilizwe lonke at a very dangerous state ngoba siyakwazi ukuthi ama-documents angkhona amaningi ebekhuluma ngama-assets or ama-human resources actors of iAmelika in other countries, izibhamu, lokusebenza kwezibhamu, lama-weakness angkhona everywhere. So le yi-information layo kadinga mele ibonakale ngu-president or igcinwe endlini ka-president or u-former president. Okakathesi sibona ukuthi hhayi into zona lezi is very very critical to the nation ele yaMelika ngoba zingakwanisa ukuthi iphazamisike i-information leyo ingangena kwamanye amazwe angathiwa against i-United States. Siyakwazi ukuthi kathesi mhlaba wonke jikelela akumanga kuhle ngoba iUkraine le Russia lokho esidibana ngendaba zona lezi. Kumele laye umnumzana Trump akhulume ukuthi indaba zona lezi wayezihambisa njani. Ukuthi ama-Democrats ayamhlukuluza, hayi vele lokho siyakwazi ukuthi ma kulo president ovela ku-Democratic Party, ama-Republicans lawa ayamhlukuluza lama Democrats kungangena Republican laye bayabahlukuluza. But okwakathesi sibone ukuthi nganthwa kule case ekhona until size sibone ukuthi lati when everything is said on Tuesday kuzabe kuhamba njani.
Abasola ukuvulelwa kuka Trump amacala lokhu bathi lo ngumzekeliso omubi kakhulu ongenza siqala ukubona abake baba ngomongameli beMelika kuyiwa phambili isebevulelwa labo amacala.
I think it's a very good thing. Ngoba siyakwazi ukuthi skathi sonke for all these years amanye amazwe wonke ayecomplaina ukuthi iAmerica yayingabambi abantu bayo in responsibility ukuthi babeyenzani all over the world. Siyabona ukuthi abantu babecomplaina about George Bush, Ronald Reagan, labanye ama-president abantu emazweni wonke bebulawa njengo-Patrice Lumumba, lamanye ama-actors o-Che Guevara all over the world babeblema omongameli belizwe be-America. So kwakathesi ma usungena lawe ususiba ngu-president wa-America uyabe usiyenza lawo unanzelela ukuthi awusoze uzingenise enkingeni ma usuphumile, ngoba there is no immunity ma usuphumile esikhundleni sonaleso. So kathesi sizabona ukuthi bazayifuqa ize iyefika ngaphi indaba yona le, but angiboni bembopha bemhambise ejele. I think u-President Biden is going to pardon him.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika.
Baba wazalile ma Baba wazalile ma Ilemeli tubegayo Ilemeli tubegayo Chelimana 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 yele chelimana 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 ubaba wazalile ma ubaba wazalile ma Minange sabi kufa Minange sabu kufa Chelimana 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 chelimana
Tanga pansi baisana bekubuhle behlabela ke kamnandi lapho besiqhibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Abahlali benyatsime abangamachumi phose yamane ababotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza amahofisi ezanu-PF bazamiswa enkantolo namuhla, lapho abazacela khona ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Ingcwethi kwezenotho zithi kalisoze liphathise inyathelo le-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama-bank accounts amankampani abikwayesala ukuthengisa ngedola leZimbabwe efuna eleMelika kuphela. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo kusasa esetheswa amacala angamashumi amathathu lasikhombisa Las 2 part 36. Kwaneleke mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na olivalelisayo yimi oweno untungamilinko mo lichone kuhle.